Amakhansila la athi inhloso yabo yokusebenzisana lekhansili lezinye inhlangothi zikahulumende lenhlanganiso ezizimeleyo ukuzama ukwehlisa izinga lobumpofu kuzakhamizi zemaphandleni. Bathi bahlose njalo ukwenza lokhu ngokuletha inhlelo ezitshiyeneyo ezizadala imisebenzi. Omunye wabafungisiweyo emele iMilonga Village kuward 6 ngaphansi kwebandla le-Citizens Coalition for Change, uNkosikazi Nolia Gumede, uthi kunhlelo lezi okwakhe kuzaba yikufundisa intsha yesifazane ngokuqakatheka kokwazi amalungelo abo.
Njengomama ngizabe ngizinika isikhathi sami ukuthi ngewadi lapho ngizabe ngihambela khona ngithole ithuba lokuthi ngixoxisane lolutsha, especially olungamankazana. Sengibuya kubomama. Omama abaningi khanye ngani sicala sihlala singabantu esicelayo kubo baba, kanti-ke lathi silezandla, silengqondo, ngikhangelele ukuthi siqhube umsebenzi lo wokuncedisa omama ukwenza imisebenzi yezandla.
UNkosikazi Sikhanyiso Moyo ongene ngohlangothi lwabomama i-Women's Quarter esigabeni seChisuma kubandla linye laye uthi uhlose ukuletha inhlelo zokuphakamisa abesifazane kanye lokubakhuthaza ngezokuzisebenzela.
Ngingenale khonokho ukubana sikhuthazane singomama, siyenzele, sithole, sincedisana ngokuthola ama-project, sizenzele okwethu, sitshiye lokhana ukuhlala singabantu abamabhegazi kubobaba, sihlala singabacelileyo, izikhwama zabobaba zinzima ukuthi zize zivuleke. So nxa singomama sesizimele thina sodwa, siyenelisa lathi ukuthi sizifundisele thina abantwana.
Wezentuthuko egoqela uZulu wonke jikelele kuzigaba zonke lezi, uMnumzana Page Africa Ncube ongene ukukhansela lobo ngaphansi kwebandla lezano PF uthembisa ukwakha amadibha kanye lekilinika eMashake.
Abantu bakithi sithanda kubiwodika kulathi abalaklinikhi, otherwise nxa siyabe sikhangele kupresident ekhuluma esithi leaving no person behind, umuntu kungabe lo muntu osalela emuva, kusho ukuthi thina sisalela emuva ngoba iward yethu ayilaklinikhi. So yinto yakuqala engiyabe ngiyenza ilisa ukuthi ibe khona. Okwesibili, idibha lakithi lishile, ngizalisa ukuthi idibha libe lamasola, kufakwa amajojo, konke kwenziwe ngendlela e-right.
UMnumzana Bonginkosi Moyo omele isigaba seChidobe ward uthi phezu kwalokhu ufisa ukuletha inhlelo zokunqotshwa kwendlala edala yokuguquka komkhathi i-climate change, wazisa ukuba imizi eminingi kwindawo le ikati selilala eziko.
Inhlupho ezikhona esilazo kuSidobe ward ihlupho lwendlala, number one, lo hlupho lokuthi abantwana abaningi abasebenzi. So ngombono wami ngithi mina xa ngabe usenza sithole amanzi ngiqala kahle sakwanisa ukulima continuous, loba ebusika loba ngesikhathi sezulu ukuthi kulinywe ukuze siqose umdlalo, then labantwana basike ukuthola imisebenzi ngenxa yokulima.
Kodwa ozamela ikaChechete ward ekubandla le-MDCT uMnumzana Givemeya Gain Moyo uthi okusemahlombe abo kukhulu, ugcizelela esithi okokubandlululana ngomhlobo webandla sekufuze kubekwe nganeno.
Sesisuka edabeni lama-promises kade siwayenza ebantwini, sesisiya ku-reality okungangokuthi sesisayenza izinto kumbe sesiya ku-action.
Isiphathamandla sekhansili le uMnumzana Phindile Ncube utshele lumsakazo ukuba ngemva kwezifungo amakhansila la azafakwa ezifundweni zokwazi umsebenzi eziwukhethelweyo.
Singaqeda ukubafungisa namhlanje uwa-John bese siqalisa i-induction for 2 days ukuze abatsha umende abadala bafundise ukuthi vele umsebenzi kakhansila ngwani. Sebesuka lapho sesizaqalisa-ke ukuthi senze ama-committees ethu ikhansili besiqalisa ukusebenza.
Kunani lamakhansila la iningi labo lidabuka kubandla lezalo PF lele-CCC, kuthi oyedwa edabuka kubandla le-MDCT lomunye njalo oliqembu elizimeleyo. Women's Quarter abayisithupha bakhethwa ukumela ilungelo labesifazane emaphandleni agoqela iDethe, iMabale neManhanga kamaTivi lezinye. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunobuthaba Dlamini.